Usikhala uselamalanga angamakhulu amahlanu 500 esejele. Ngaleso sikhathi uphanyeke izicelo ezimbalwa ezedlula ithumi zokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso se-bail ukuze athoniswe evela emzini wakhe. Kodwa walelwa zonke lezo zicelo. Edabeni obelithonisiswa namhlanje, amagqwetha akhe abefuna ukuba umthethwandaba ululahle njengoba kungela bufakazi obucacayo. Esipha isinqumo sakhe kudaba lolu, uMantshi uTafadzwa Mitsi uthe bukhona ubufakazi bokuba uSikhala watshotshozela uDlakela ekubulaweni kukaMuyi uNkosazana Mo Blessing Ali okwenza kwatshaywa abasekeli bezanu-PF. Ekhuluma ngokwenzakale edale namhlanje, igqwetha likaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uthe kusobala ukuba uSikhala kalacala.
Being that the evidence that was led by the state to the stage of closure of his case did not in any way establish a prima facie case. What is a prima facie case? A prima facie case is a case whereupon the court considering it is evidence that it is capable of convicting. But the magistrate disagreed with the defense and dismissed the application, and the matter was rolled over to the 20th of November for the continuation of the defense case.
Esikuchoyo ukuba ubufakazi obabekwa ngabachuchisi kuyacaca ukuba abukho egcekeni. UMantshi okwalile lokhu wala udaba lolu walusamhla ka 24 lwezi lapho azathoniswa khona.
UNkomo uqhubeke esithi kuyadanisa ukuba omunye olecala elifana lelikaSikhala usithole uthonisiswa esuka emzini wakhe, kodwa uSikhala uselesikhathi enciswa imvumo yokubhadala isibambiso se-bail. Omunye wabakade besemthethwandaba ukuzolalela uNkosikazi Ellen Shiriedenga olilunga le-CCC emele abesifazane ePhalamende uveze ubuhlungu ababuzwayo njengebandla.
Sibona ukuthi abantu bethu balokhu behlukuluzwa kakhulu. Khathesi nxa sikhanyela indaba kababa uSikhala leyo ukuthi icala lakhe alifuni ukwesulwa loba nje kumgceke ukuthi ubaba loka lacala. And sikhanyela njalo kulabantu bethu abalokhu behlukuluzwa ngamalanga adlulileyo. Lapha sibone omunye wayengummeli wethu ePhalamende ubaba Honorable Jidakwa utshawe kakhulu ngabantu bezanu-PF njalo ngama-security state agents. So njengebandla sikukhanyela, but esikuchoyo ukuthi hayi ongapheliyo kuyahlula.
USikhala uzaphindela emthethwandaba mhla ka 20 lwezi ukuze luqhubekele phambili udaba lwakhe. Incithi zombusazwe zesithi lokhu kuveza sobala ukungahlonitshwa kwamalungelo oluntu kuleli. Uhulumende uya kulandula lokhu esithi uSikhala kumele amelane lamacala akhe nxa emsula akhululwe yimthethwandaba. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.